Kulokufuthelana phakathi kwabasha abasekela ibandla lezanu PF labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational Youth Day olunanzwa minyaka yonke ngoNhlolanja. Lonyaka umkhosi lo uqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Obekhokhela umkhosi lo uFreedom Murechu okuhlangothi lwabatha kubandla elibusayo uthi luqakatheke kakhulu usuku lolu. Kodwa abaphikisayo bathi usuku lolu luqakathekiswa libandla leZANU PF. Unkosazana Nicole Ngwenya okubandla leZaphu ngomunye wabangahambanga emkhosini lo koBulawayo njalo ongahambelani losuku lolu.
Kunesisingalazi usuku lwakhona ngoba njengamahithi kuJesu khathesi ungachiya okwenzayo umsebenzi okuncane khokho okwenzayo lapho oyabe usebenza khona uzazuzani khona ngale lapho oyabe ususiya khona ezitha i-TF futhi uhlezi umelele izilogani ama-speech ukuthi uzodla two pieces echikenini eyaphela ususiya etoileti lingaselitshonile. Amahithi amaningi akhona bazame ukusithusa ukuthengisa but ekuthengiseni kwakhona uvalelwa phandle ngamapholisi zakhona ina futhi zamapholisi eqathile for ilizwe but amapholisi akhona amerika athi i-economy yethu vele silaya kanti elizweni i-economy enjani i-economy esilaya kanti vele i-economy evumayo yini ukuthi amahithi afakela policy zanjalo kube ngabe izimpi ifaka okwabola kube ukuthi ama-council zakhona lawo akuthakazele ukuthi amahithi akhona atshontshi amahithi ethu atshontshi ayezinto eziphuma phandle ngale bayazama ukuzincisa kuthengisa kodwa uthole ukuthi sebegijiswa basesele khonokho okuncane ke abazama ukuzinceda kezi emafamilini kuba buhlungu ukuthi singathi ukuthi youth day but youth day iphi yakhona what is there for the youth ukuthi singathi sibili amahithi they can go out and celebrate phandle le.
Behlukene imibono njalo abatsha ngokufiswa ngamanye amalunga eZANU PF afuna ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. UMurechi uthi baya kusekela lokhu loba uMnangagwa esithi uzasuka embusweni ngo-2028.
Isikole yaso kwabasakula bese izana zethu abantu babe sikhona ukukhokhela abantu abadala kodwa indlela ibuzwa phambili kunjani akula lizwe lingabuzwa ngotanga abantu abadala phambili sinotanga thilani landela ukujevela kawuphango kunjani abadala basebenzisa i-experience lathi singafunda xa bengasebenza ukukhokhela abantu abantanga abalandelayo.
Abaphikisayo bathi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga ebandla leZANU PF afuna ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. UBenon Ncube olwela ilungelo loluntu uthi akumelanga uMnangagwa ahlale esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
President ukubusa kuze kufike u-2030. Into engiyibona ingavumi kakhulu phezu kokukhuluma labanye abasha sibona kuvuma ukuthi umuntu akuse adlulise okusemthethweni singatsho nje ngenxa yokuthi sithi asisobantu bezanu PF.
Kulabanye abahambe emkhosini wanamuhla akade befisa ukusondela duzane loMnangagwa omunye wabo nguSihle Khumalo osakhulayo ofunda emzilikazi. Esethula umbiko wakhe emkhosini lo, uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba bengathathi izidakamizwa. Usuku lwabatsha lwathi lusungula lwalungolokunanza ilanga lokuzala lowake wakhokhela eleZimbabwe umuyi uRobert Mugabe owagenqulwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.